thina njengehlanganiso ubona ngani isinqumo esihle esithethwe nguhulumende. Kodwa loba kusenzakala lokhu, siyakubona ukuthi nxa uhulumende sekhuluma ngakho ukuthi yikho abafuna ukuthi bekwenze, ukuthi belwisane lokungethembeki kuzisebenzi esebenza labantu, into enhle kakhulu. Kodwa sibona ngani lokhu kufuze kube lokhu esingakuthi ngesilungu yi-commitment evela phezulu sivini, ngoba uhulumende sowakwathi ngemuva le wayenza izinqumo zokuthi alwele lokungathembekali ebantwini abasebenza lozulu ngokuthi i-establishe lokhu esingakuthi i-anti-corruption commission. But asange sibone isebenza ngoba babengelasifiso sokuyibona isebenza, babephomba ukukhuluma nje kuyinto yamabala nje, bephomba ukukhuluma nje ngakho lokhu ukuthi bona bayafisa ukuthi belwisane lokungethembeki. Kodwa ezenzweni asikubonanga kusenzakala, ngoba umsebenzi we-anti-corruption commission awuzange ubonakale, akulalutho abalwenzayo. Mthalo kwathi zama ukuqala ukusebenza balwiswa futhi nguhulumende lamapolisa ekuthini besebenze imisebenzi yabo. Abanye bangikhona izimeli ze-anti-corruption commission zakhona sezivotshiwe. Nxa besithi bona ngale iprogram abayenza kathesi bafuna ukuthi belwisane nokungethembeki, into esiyamukelayo. Kodwa siphinde sithi thina kakube le-commitment kuhulumende ukuthi nxa bethe bazayenza le program behambile phambili, bebeyibone ukuthi iyafezeka njalo iyenzakala ngendlela elungileyo.
Yona ikomishini ekhangelane lokulwisana lobuhuqulozi ilokhu ikhona, kodwa njengokutsho kwakho akukhanyi ukuthi yenzani. Inkinga kahle kahle ingaphi khonapho?
Mina ngokubona kwami ngibona ngani inkinga vele ekuqaleni ikhona kokuthi uhulumende akazimiselanga ukuthi elwisane lokungethembeki. Into lele isize sakithi ukuthi bokungela kuthembeka ukuthi uhulumende ubengafuni ukuthi umsebenzi wokungethembeki kuphele. Yikho abantu abaningi abakuhulumende ababephila ngakho, ukuphila bebentshontsha imali eyenza imisebenzi esingathi ngama-programs works, bebesebenza ngokutshontsha leyo mali njalo bebengelasifiso sokuthi ungethembeki kuphele, ngoba bekuzatsho ukuthi bona bengatholi imali yokuntshontsha nxa sokunjalo.
Yena uZulu weZimbabwe ubona lwamukela njani lolu hlelo? Ukhona yini umkhuba esingathi yi-culture eyokucebelana nxa umuntu ethe wabona omunye ephambanisa?
UZulu weZimbabwe ucebelana bekungasonto abasebelayo kathesi, ngoba bakuzame kusukela isikhathi eside esedluleyo ukuthi bezame ukuthi becebele abantu abayenza okubi. But ngokubona kwabo bebona ukuthi bachitha isikhathi, ngoba bengazi becebele. Xa ungamapolisa bengacebele emapoliseni, akula lutho olwenzakalayo, akula sinqumo esingathi i-action ethathwayo.